embikweni owethulelwe uZulu izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sesizokhokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi eHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzaba nzima lapho engaba lezithekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Asazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa iku-eco cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo-320 nge-eco cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze nginathi utshwala sokufuze ngiyehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga, lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Ebantwini abanathi utshwala akula mehluko oyabo khona ngoba vele bebevele iBI utshwala be-$1 bebekuthenga sibesiwuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency iyahlupha.
Umnumzana Thaddeus Mathuru isakamuzi sebudirilwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhayela thi eZimbabwe ndoda i-USA la ngikhona liyahlupha ukutholakala. Balutshwana abahola nge-USA. Okutsho ukuthi abantu laba sizathina sesibona izinto zikhwela unnecessarily usokulanjwa. So, nxa utshwala lama-drinks sokuthengiswa ngama-US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama-US dollar.
Egcizelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ekuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isicharja ngama-US dollar osekusele ukuthi Econet icharge ngama-US dollar amakampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osokulandela ngama-US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Thabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usola iDelta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkinga. Inkinga sekutheni njengo ngelizwe sizitela mangamanga ukuthi yusa le bhondu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. 1:30 iDeltians business okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kabathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli yeDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengelamigoqo. Babuye bachasisa ukuthi nxa bengasathathanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo-Chicken Inn aselentengo ezishiyeneyo e-Bond Note ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odluleyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu ikugqila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RBZ kodwa bona bathi ayeneli imithi lamaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edluleyo walewemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela nababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedwala lemelika kabasoze babuyele emsebenzini, bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.